ngayikhuluma ngathi ekuseni kufika amapolice endlini yami bembuza ukuthi ekuthiwa yi-profile kuwena uku-position bani abantu osebenza nabo ngobani ku-NDC. Then lana amapolisa azange nginjani ngikhulume lawo kuhle ngoba ngiyabatshela ukuthi no vele asisebenzi sonke. Ngayithi ngikhuluma labanye abebandla senze ukuthi no vele ilizwe lonke amapolisa ahambe enjani ngicela i-information ukuthi bebekwazi ngabantu be-NDC. So mbonani vele into abayenza ngamalungiselelo ukuthi behlasele ibandla.
Abafike endlini yakho baziqambile ukuthi ngamapholisa aluphi uhlobo?
Ngabe-PC bathi bayenze i-profiling ukuthi bayathatha information yabantu bonke abakumzabalazo kuleso sigaba. Lawo yakwazi dadewethu ukuthi mina ipholisa likhuluma ngaza kulithembe ngoba phela babezama ukuthi bethole lokhu abakuthola kuyo. So lawo umele unjani uhlakani singabeyinintoabanjani nababeyakho.
Izizathu zokwenza lokhu uzikholiwe?
Hayi, anzange ngizikhole ngoba kusuke kwaba lo mbiko ovela eHarare laba abaphezu kwami ye-MDC besithi hayi lingani-ke amapholisa i-information ukuthi akukakhitshwa ngubaba uMakhumini umbiko wokuthi amalungu e-MDC kamelanga anike amapholisa i-information, banikeze amapholisa anything emayelana ngebhathi. And ngingananzelela ngo-January bahlasele ibandla bebopha abantu be-MDC lami ngabotshwa ngidlale imonth, 1 month egami ngo-January izizathu zamanga kuphela. Ngiyabona so ngikhuluma bene yile confidence ukuthi hayi lokhu abakulungiselela vele hayi ayisonto eliqinisa ngoba sebeke bakwenza khona ukuthi babopha abantu.
Kulo kutshengisela yini okuqoqwayo ukumbe nje besaba umnyama ongalambisi?
Uyabona into eyenza amapholisa la especially laba abasebenza nsitha balakho ukuthi beqamba amanga kulokhu zeni ku-social media kuma-WhatsApp beqamba amanga ukuthi kuthiwa kule strike kulandilandilani. Abantu bengathatheka ngithi sebegola bona labana abantu abanjani ababephuma ukuthi bezotshengisela. But nxa kusenzakala ukuthi kulo mbiko ovela ku-NDC kuyakhanya ngoba iy'nkokheli zangkhona ziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi siza kuba le-strike. Kodwa okwamanje vele akuzange kube le nkokheli ze-NDC eziphuma egcekeni zikhuluma ukuthi kuzawuba le-strike. Into le into vele ephekwa ku-social media abantu esingabaziyo. So mina ngicabangela ukuthi abantu laba bengabe bengamalunga e-security naleyo kahulumende ebisenza khonokho ukwenzela ukuthi bebe lezi zathu eziqinileyo ukuthi behlasele ilunga amalunga e-MDC.